Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngomnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiwe ebehlaselwa yindlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lo nyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasifanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise nguthengisayo kumbe inkukhu uthi uyamfakela ku-ecocage. Nxa ngifika ngale ku-ecocage bathi topichukela. Kambe la kusasa ngithengise enye inkukhu topichukela futhi. Hayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abalupheleyo abangenelisi lutho abe efanele ukuthi asikhumbule asinike imali eqondene lathi uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelise Ncube owesibhula othi iningi lezakhamiza lisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu kulendlala, size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abaphosela umbijana okungotsotsi otsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima izona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthebisa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakula lutho esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegumo.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagada izimoto ifike ibe ngcono. Khathesi ungaye eGwanda izimoto zokuphendula uzitholi ziyabe zilayinela iphetro suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshopu umuntu uzafuna ikheshi.
Ukutholakala kwemisebenzi lokhu sekudala ukuthi abathi emaphandleni abafana lo Alias Banda bethenge impahla bethengisa kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengelamali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatsha sabe senza ukuthi siwode izinto zenezi ezithengisekayo ukuze sithole imali but kunzima ngoba imali yakhona lakho siyithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane naso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lamaprojekthi achiyetshiyeneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. Unkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu lonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu okuthi hayi ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi ungayisikho ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika okudala ukuthi uZulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Loba nje uhulumende phethe sithi amandla ebond lawedola lemelika alingana kusobala ukuthi usengezimithiyo ngoba iningi lezitolo ningasamukela ama-bond notes. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.